baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani izulukandaba umthwakazi omuhle lapho lengalikhona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 24 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweHigh Court kobulawayo ulahla udaba lokuvimba ibandla elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi lisebenzise ibizo lokuthi MDCT. Iziphathamandla zezanu PF ezinye zazo kungabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende zibikwa zilakho ukudliwa kukhetho lokumela ibandla olwamaprimary. Umbukiso walo nyaka wabamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kobulawayo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba obusemthethwandaba weHigh Court kobulawayo lamhlanje olokuvimba icele leMDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi asebenzise ibizo lokuthi MDCT la kanye lempawu zebandla leli lilahlelwe khatshana ngumthethwandaba wephezulu oweHigh Court emini lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngisizama ukuthi sikhangele ukuthi ubhale wathini kusinqomo sakhe ukwenzela ukuthi sibone ukuthi udaba lolu siyaludlulisela kunkundla enkulu eSupreme Court ngokushesha.
Igqwetha elimele icele likaMakhuphe umnumzana Lovemore Maduku uthi umahluleli uthe kukhanya kulamabandla amabili asebenzisa ibizo elifanayo, ngakho ke kumele wona akulungisise wona wodwa elandela isisekelo sebandla.
Darati pane mapato maviri anesara kuti MDCT yavakhuphe neyanachamisa ese anokwanisa
kushaya mthethwandaba uthe kula maqembu amabili asebenzisa ibizo elithi MDCT, ngakho onke ayavunyelwa ukusebenzisa amabizo amabili lawa kuze kube lomthethwandaba oza kutsho ukuthi eliyilo iliphi. Njalo kugcizelelwe ukuthi kumele kulandelwe isisekelo sebandla le-FDCT ethi iqembu likaChamisa liphambanisile ngokugijima lisiya emthethwandaba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe umnumzana Abednego Bebe uthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo leli ngoba sebelungisise udaba lobukhokheli kuCongress abebelayo ngempela viki edluleyo.
Ugwalo okade lufakwe ke ngabantu abalandela ubaba uBhuti uChamisa lulahliwe ke ngumthethwandaba, lulahlwa ngesizathu zokuthi ke akuzange kuhambe kuhle indlela ababulethe ngayo, ngoba ke indlela zephathi zilandela iconstitution yephathi ukuthi zilungisise inhlupho ezikuphathi. Ngalesi sizathu ke mbonani ijudgment ke ephume namhla itshengisa ukuthi ke emabandleni ukuthi sehluleke ke ukuthi silungisane kakudingi ukuthi size siye ecourt, ngoba ama constitutions ebandla akutsho ukuthi kona lapho okuphikiswana khona kulungiswana njani. So ke idale le parliament le court namhla likunqumile ke lokho ukuthi hayi iapplication yabakade beyifakile ke isidismisiwe and idismisiwe ngama ilama court. So kunezi indlela ke kutsho ukuthi kona ke badliwe ke court sebezabhadala indleko zonke esibuye ngazo lapho ecourt.
Omunye osekela icele likaChamisa unkosikazi Sakhile Dewa uthe lapha abantu bathabela ize ngoba udaba lolu lungakacaci ukuthi luzaphela njani njalo lukhatshana lokuphela.
Indaba lengkhoni izaqhubekela phambili ngoba idinga umdeni ukuthi kuhlale phansi ukukhulunyiswane. Iqiniso ukuthi khona khona ibingadingi high court but idinga ukuthi kukhulunyiswane ngoba ibizo alitsho lutho njalo ibizo lidetermine ukuthi khona khona onguye umnikazi wama-structures ngubani. Siza kuthola lokhu ama-answers wonke nxa kuyikuthi khona khona sesihlale phansi sakukhangela ukuthi onguye othathayo ngubani ngoba othathayo ngumnikazi wama-structures lomnika nguye umnikazi webizo awungeke uthathe ibizo wena uhamba nabantu abangasobe phansi.
Udaba lolu beluqhubekela phambili kusukela ngeviki edluleyo. Abalandeli bamacele womabili bebehlabela begida phambi komthethwandaba we-High Court. Abacele likaMakhube bejabulela ukuthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zezanu PF ezinye zazo kungabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende babikwa belakho ukunqotshwa kukhetho lokumela ibandla olwama-primary. Kulabancintisayo phose ikhulu kukhetho lwama-primary ukuze bagcwalise izikhundla ezifika phose amachumi amabili zezansi yemandebeleni. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iziphathamandla zengatsha zikahulumente ezigoqela omnumzana Simon Khayamoyo, Abed Nkoncube, obedingwa Mguni, abangamalungu edale lephalamende ezansi yamandebeleni okwamanje abanjengo-Andrew Langa lonkosikazi Tambuzane Mohadi kuzamele basebenze nzima ukuze babuyele ezikhundleni zabo. Umnumzana Simon Khayamoyo uzancikilana labomnumzana Richard Ndlovu loPhumza Ndlovu kumaprimary awebolilima. Umphathi ntambo ezenzakala ezansi yamandebeleni umnumzana Bed Nkoncube yena uncintisana lentatheli zindaba elodumo oko wasebenzela umsakazo we-ZBC engakayi eKhulumani FM umnumzana Umphile Marupi lo-Andres Mathibela. Umnumzana obedingwa Mguni uzahlangana lomyeitha Moyo. Umgcini sihlalo ezanu PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshwene uthi amalungu ebandla lakhe angene ngobuningi kukhetho ngoba sekulombuso omutsha elizweni. Utshwene uthi uzancintisana lo nkosazana Tambuzane Mohadi yena ongasazwanani lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi kudinga ozamela iBedbridge kwiSenate. Abantu abalakho ungasabuyela ukukhetho babalisa umeli wedale lephalamende edolobheni leGwanda umnumzana Edson Kumbo yena ozabhekana lonkosazana Cecilia Ndubiwa nomnumzana Trinos Nkomo odume ngokwemba egolide kanye loJaffe Dube. Umnumzana Andrew Lange insiza North uzancintisana lamalungu ayisikhombisa agoqela uPatrick Hobe loVumani Moyo. Ngokufanayo insiza South uMalakhe Nkomo kuzamela bopha eziqine ukuze anqobe abanye abayisikhombisa abafuna isikhundla sakhe abagoqela uJabulani Dube loSpurs Thole. Okankomo uthi ubuningi babantu abafuna ukumela iZanu PF buveza obala ukuthi leli bandla lilosekelo olukhulu.
Lokhu kutshengisela ukuthi ibandla lezanu PF libandla sibili elifunwa ngabantu ngoba abantu abasozi babangisani entweni engaise entweni abangayifuniyo. Mina ngibona kwami ngibona kukuhle kakhulu njengoba usitsho ukuthi khona kimi ngapha abangaki thina sizabe singu-7 kodwa anti abantu babazakhuluma ukuthi bafunani njalo nalaba abazafuna ukuthi bangene ukuthi bazathi ukuthi hayi Nkomo wena wehluleke lapha local as an assignment.
Uphinde wathi ubona ele themba lokunqoba ngoba isebenzele ugodlwayo kakhulu eminyakeni emihlanu eyedlulileyo.
Uma ungakhangela mina ngithatha insiza South ukuthi ngibe ngu-MP ngiyithatha from i-MDC anjo abantu bebengena network ifakiwe ama-network abantu i-net one sikhona la sibe sesikhangela izikolo bekule zikolo ade zivele ezingenamagetsi izikolo zangkhona zikhona izikolo ongazibhalisa omapeyi umendola obani bani lapha nama wodi kade angazabile amagetsi amagetsi afikile khathesi kuzolwezi zikolo
emzingwane bahlanu abafuna isikhundla esizaphethwe ngumnumzana William Dewa kuJeppes Bridge East bayisithuba abafuna isikhundla esakuthiwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi. Iningi lamalunga la ayaphithizelwa kwamanje ekhankasela ukhetho lolu lwamaprimary. Kulezi hlalo ezingamathumi amathathu ezamalunga edalela ephalamende kanye lezi zithupha ezedalela esenethi ezansi emandebeleni. Ukhetho lwamaprimary olwezanu PF lukhangelelwe ukukhutshwa ngayonalo impelasonto mhlaka 29 Mabasa. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo, yebo, yebo! Msakazi omuhle. Mina ngingu-Mike Hove, umsakazi we-Studio 7. Namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama sixoxa lamalunga amabandla ezombusazwe atshiyeneyo aweZimbabwe. Sikhangela ukuba labasakhulayo abasezikhundleni zobukhokheli abagoqela umnumzana Happy Motshidziba we-MDCT ngamnumzana Nelson Chamisa, uLouis Mathutu owezanu PF labanye. Wozani lihlaziye lolu daba njengabasakhulayo linikeza imibono yenu labo bechasisa abahamba ngakho emkankasweni yabo yokhetho lwalonyaka. Ukuze ungene kuhlelo thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Loba njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele.
Hello, ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa sivela ngapha eWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuzama ukudinga indlela yokulungisisa isimo sezombusazwe kwele Syria lapho kulempi yomdeni esibulalise abantu abaningi kakhulu ziyaqhubeka edolobheni leBrussels kwele Belgium phakathi kwabaphathintambo abavele emazweni angamachumi athoba minwe mbili lanhlanu awe European Union lawe United Nations. Ucwaningo osoluthe lwenziwa kwele Melika luveza ukuba iningi labantu abadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika bathuthela kwele Melika bafundile okwamagama belengwalo zezifundo zaphezulu zemakolitshini ezama-degree lama-doctorate okubenza bathole imisebenzi eleholo eliphezulu njengazo zonke izizalwane zeMelika ukwedlula abanye babo abathuthela emazweni awe-Europe.
Uhulumende uthi ungakhweli mahlayana kwentengo ezitolo kwenziwe nguye ngamaqhinga akhe akhaliphileyo. Umphathintambo wezamafekitali lokuthuthukiswa kwenotho umnumzana Mike Bima utshele umhlangano wabathengisa impahla etshiyeneyo we-Confederation of Zimbabwe Retailers eHarare ngomvulo ukuthi okwenziwe nguhulumende kuzaqhubeka njalo le ntengo ikhangelelwe ukwehla.
Ngaze bakweze ngabezayekeli ukukweza vela akukhanyi ngoba imali yangikwele yokuthi sithenge izidolo lezo kasilayo. So asikuboni, kubona yilabo abanemali abakwazi ukuthi kona kuphelileni kuzakuphelanga. But into esiyibonayo thina yikuthi khona xa sithuma abantu abethu khona okokuncane siyabe silakho akula into ehlileyo akuwoni thina. Asazi abanemali abathenge izikulu bayakubona kumbi.
Kodwa ingcwethi kanye loZulu uthi kuningi okubangele ukuthi intengo ingayali ilokhu iqansa okungelani lokwenza lohulumende lamaqhinga akhe. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga emazweni bethengisa elizweni ye-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi okungaba kubangele ukungakhweli kwentengo lokwala iqonga mahlayana ikwanda kwempahla evela phandle kwelizwe hathi amaqhinga kahulumende.
Abantu sebethenga outside the country, lokho okuvunyelwayo kungena kuyangena, okusimazulwayo kuyasimazulwa. Abantu bayasimazula izinto ngoba kune-SI-64. Izinto seziningi kakhulu zihlajile eZimbabwe. So ma umuntu edayisa amagrosari sokufanele ukuthi ayehlise ithenga ngoba lezi zinto seziningi kakhulu ekhaya.
Kodwa ukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi intengo kayehlanga njalo ilokhu iqhubeka iqansa. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Albert Mhlanga uthi ibandla leZANU PF lantshontsha amaqhinga okuvuselela umnotho abunjwa libandla leMDCT.
Yebo, mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kobulawayo lapho okubukisa osomabhizimusi abayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini okuyisilinganiso esiphansi uma kuqathaniswa lomnyaka odluleyo. UAnastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umqondisi wenkampani ye-ZITF unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi lonyaka amazwe abalisa iBotswana, iEthiopia, iGhana, iIndonesia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iZambia, iSouth Africa, iTanzania anezindlu zokubukisa ezinkulu, kuthi iGermany, iNamibia, iMalaysia, iIndia, iChina, iCyprus, iGhana le-UAE azabe emelwe ngabosomabhizimusi abazimeleyo labatshali bemali.
Umbukiso walonyaka we-ZITF uqale namhlanje ngendlela encomekayo kakhulu, njalo samukele amakhulu lamakhulu awabantu abazobukisa impahla yabo. Siqathanisa lomnyaka owedlulileyo, inani labantu ababukisayo walonyaka likhwele ngesilinganiso esingamachumi amane ekhulwini. Silokhe sisamukela abantu ngoba balokhe besithinta ababengakabhalisi ukuthi sebefuna ukuzobukisa labo.
Uqhubeke ethi ngasikhathi sinye kulombukiso kuzaba lemihlangano ehlukeneyo yabosomabhizimusi, ethi lonyaka kulula ukungena e-ZITF kulabo abafisa ukuzobuka ngoba besamukela imali yebulenjini ukuhlawulela ukungena.
Kusasa umsekeli kamongameli ukhangelelwe ukuthi avule umhlangano wabosomabhizimusi ozakhangela indaba ezisegudwini kuleli. Umbukiso walonyaka uzavulwa okusemthethweni ngomongameli wakuleli uComrade uEmerson Mnangagwa ngolwesihlanu, njalo sinxusa uZulu wakobulawayo ukuthi aze azozibonela okuzabe kusenzakala.
Ohlaziya ngezamabhizimusi umnumzana Mandla Chuma uchaze ukuba umbukiso walonyaka ukhanya ungcono kuleminyakeni edlule.
Umbukiso walonyaka ukhanya ungcono manje uqathanisa lomnyaka odluleyo, ngoba sizuye labo abayibo abasiqoqela lombuso abe-ZITF besithi abantu abatshengisayo lonyaka baningi, okuthiwa increase nge-40%. lamaye ama companies akade engekho ngomnyaka ophelileyo siwabone ebuyile singazumbi inew dispensation leyo kumbe yini kodwa ngathi umbukiso walonyaka ukhanya ungcono ikakhulu ngikhangele iwall number 4 eyovele enkulu njalo yanisa ukuthi kugcwale abantu ababebukisa bevela emazweni achiyeneyo ngibone kuphithizela ngilanga lanamhlanje lokuqala ilanga lama business singazi ukuthi njengoba kusela amalanga amabili ama business kuseyafika lapho kuvulelwa uzulu wonke ukuthi kuzabe kuphithizela okungakanani ukhanya ngani hayi lonyaka kuyathembisa sibili.
Omunye ongene umbukiso walonyaka unkosazana Melissa Ndlovu ubuke inani lamabhizimusi angene kumbukiso walonyaka ethi kuyathembisa.
Hayi ngibona imi kahle kulento eziningi kakhulu kuyatshengisela ukuthi it's live kuyajabulisa sifunda into eziningi and we sing other organizations and companies that were no longer there coming eminyakeni edlulileyo and now the people are here. There is so much to learn.
Umbukiso we-ZITF walonyaka uqale lamuhla mhla ka-24 kusiya ku-28 Mabasa. Kusukela mhla ka-24 kusiya mhla ka-26 kuyabe kulilanga labo somabhizimusi. UZulu ukhangelele ukungena e-ZITF mhla ka-27 kusiya mhla ka-28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emasoni Mnangagwa nguye okhangelele ukuvula umbukiso walonyaka we-ZITF. Abenkampani ye-ZITF bahle bathatha leli thuba lokwazisa ukuthi sebeqalile amalungiselelo okuqala umsebenzi wokwakha indlu enkulu ezasetshenziswa ngabakumsebenzi wokuzilibazisa yabazabe bezobukisa kunye nezinye izindlu zokubukisa le mihlangano emagcekeni e-ZITF. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Agesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kusasa umhlaba wonke jikelele unanza usuku lweWorld Malaria Day olukhuthaza ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho. Lesi yisikhathi sokulwisana lomkhuhlane lo kusetshenziswa zonke indlela ukwenzela ukunqabela. Isihloko somkhosi walonyaka sithi abantu bazimisele ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho. Ngesilungu sithi Ready to Beat Malaria. Ngomnyaka ka-2016, abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili, 216 million, bahlaselwa umkhuhlane woqhuqho, kwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane lamajumi amane lanhlanu, 445,000. Inhlanganiso ebona ngezemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization kumbe WHO ithi, iningi labantu abahlaselwa umkhuhlane lo, njalo abafayo bakuzwekazi le-Afrika. Loba kunjalo okujabulisayo ukuthi umkhuhlane lo uyelapheka. Kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya ngomnyaka ka-2015 sokunenhlelo ezimbalwa zokulwisana nomkhuhlane lo. Inani labantu abakhula umkhuhlane woqhuqho lancipha ngokuyisilinganiso phose sokungamajumi amathathu ekhulwini, 29%. Lokhu kulenhlelo zokuzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo loba nje kusakude phambili ukuthi uphele. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlabeni wonke jikelele zibambisana labohulumende emazweni achiyeneyo zikhuthazwa ukuthi zisebenzise omambule bokuvikela iminyani njalo lemithi esetshenziswa ezindlini. Ukwenzela ukulwisana nomkhuhlane lo ngendlela ebanzi, i-WHO isilohlelo olubizwa ngokuthi yi-Global Technical Strategy for Malaria olukhangelwe ukuthi luzasiza kakhulu ekwehliseni umkhuhlane lo ngesilinganiso sokungamajumi ayisishiyagalolunye ekhulwini, 90% kusiyafika umnyaka ka-2030. Kukhangelelwe njalo ukuba kwehliswe inani lababulawa ngumkhuhlane lo ngesilinganiso esifanayo. Ilizwe leMelika yilo elinika imali enengi inhlanganiso ezinjenge-President's Malaria Initiative, the Global Fund to Fight AIDS and Tuberculosis and Malaria yokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo. Ilizwe leli lithi kusasa kumele amazwe wonke akhumbule ukunika inhlanganiso ezizimele zodwa imali yokunceda ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Kwenze midlalo kukhanye iqembu leDynamos elazakala ukuthi iDimbare akumanga kahle ngokunqotshwa elikwenziweyo kulezi nsuku. Abalandeli baleli qembu bathi abazwisisi ubuhlungu obukhona iqembu leHighlanders Boso lidlala kuhle njalo liyanqoba. Intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela ezemidlalo eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Iqembu leDimbare lingelesibili kusukela phansi kungalani yomncintisano wePremier Soccer League. Lokho kulandela kungqikilwa liqembu lemagebhegebhe Cape United 1-0. Abalandeli baleli qembu sebesidla amalahle bekhala ngokuthi abaphathi lomqeqeshi waleli qembu kabachiye. Omnye umseli weDynamos nguMartin Ndlovu.
Sekwaphelela ngapha ukuzora ibhata. Siyayithanda iDynamos itimu yethu. Lloyd Mtasa sesikhathele ngawe. Kenny Mbayiwa sesikhathele ngani. Phumanini lonke ngangcono amagames angadlalwa. Lize liphume lonke lina abaphetheyo kuDynamos. Lisibulaleli itimu yethu. Siyayithanda iDynamos. Lithi senzeni. Yele ndiyawina bayajabula. Sibe sihlala sikhala nsuku zonke. Phuma Mtasa. Phuma Mbayiwa.
IBoso yona ingesibili esiqongweni salingalane yePSL ilandelana leqembu leNgazi Platinum njalo ziyadibana zombili ngomgqibelo ozayo. Umsekeli waleli qembu uNkosi Namandla Ndlovu ujabule owengane.
Sesikhona njalo thina abalandeli beBoso. Siyabonga madinda ngemsebenzi yakho. Siyabonga konke leFED yonke ikomiti yonke siyabonga ngemsebenzi yenu. Sokungathi lingaqhubeka lisenza kahle labe Dimbare labo bekope njalo beyenze njengani. Kuzo ayi lokho sokudaniswa kwabo uthi thina kuhlale sithokozile bona behlale bedanile ngaso zonke isikhathi. Siyabonga madinda, sicela uqhubeke kusenzele kahle. Siyabonga ngethimu yethu, siyayithanda ngakho lani siyalithanda. Siyabonga iBoso iBoso esikamagebhula inkani.
Sichiyeze nguquzo eZimbabwe ezikhangele eNgilandi. Umqeqeshi weqembu leArsenal uArsene Wenger usechiya leli qembu aliqeqeshe okweminyaka engamathumi amabili lambili. Lokho ulandela ungadlali kahle kwaleli qembu okweminyaka ethize edlulileyo. Abaseleli baleli qembu bathi ukuhamba kwaVenga kuzabazwisa ubuhlungu. Omunye wabo ngumnumzana yena Mpofu.
Mina njengomsekelo weArsenal indaba yokuthiya kuka manager wethu Wenga yangimangalisa. Amshali yangishokha ngoba ngangingacabangela ukuthi khona engathi umsebenzi contract yakhe ingakapheli. But hayi, njengoba kwasokwenzakala njalo, I think it's the best for the club. And also, let's hope it will unite amafans, izenza amafans ebambane.
Kusenjalo, amhlophe uqembu leManchester City ngokuthatha inkezo yePremiership. Selithethe isicoco ngemva kokuba esiqongweni sengalane yeBarclays Premiership Football. Yizo intshando zika-2017-18 season eEngland. Abantu abaningi bathi unqoba kwaleli qembu kwenziwe ukuthi lisebenzise imali eningi lithenga abadlali abachisayo. Umnumzana Mkitika ngomunye wabo.
Mina ngombono wami iMan City as much as noma nje idlalile umdlalo omuhle kule season kodwa bengela mali hayi ukuthi bekuzaba nzima. Kodwa ke sikhangelele ukuthi isizini ezayo amanye amathimu azancintisa lawo ngokufanayo.
Siphinde sithi amhlophe kumdlali weGibhithe uMohamed Salah odlalela iLiverpool. Nguye osekhethiwe ukuba ngumdlali odlale kuhle ukudlula bonke abadlala eNgilandi. Obengowesibili nguKevin De Bruyne odlalela iManchester City. Kukanti uHarry Kane weTottenham Hotspur ubengowesithathu. Ngimelele iStudio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa Sibanda esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba weHigh Court kobulawayo ulahla udaba lokuvimba ibandla elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi lisebenzise ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu yebandla leli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.